udaba lokuthi abantu bahlatshwe ijekiseni yesithathu yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 ludaba olukhulunywa ngalo kakhulu ngalezi nsuku lapha kwelemelika, ngoba ekuqaleni bekukhulunywa ngokuthi labo abaleminye imikhuhlane engenza ukuthi amasotsha omzimba ehluleke ukuzivikela yibo akade bengani bayaqonqosela ukuthi bazaqoqelwa ukuthi bathole le ijekiseni yesithathu. Kodwa imizwe namuhla la izolo sokukhulunywa ngokuthi hayi, inengi kuzamele lihlatshwe ijekiseni yesithathu le eyokuvikela. Imbangela yokuthi kube lalo umcabango kumbe kube lalo inkuthazo yikuthi umkhuhlane lo ukhanya usumemetheka kakutsha njalo njalo abantu abaningi sebesifa, izibhedlela zigcwele ngathi phose ama-states wonke, njalo ususasela labantwana abancane lo mkhuhlane. So mbona ngani abezempilakahle yikho sebekhuthaza ukuthi kungangcono ukuthi laba abahlatshwayo ama-vaccine bethu ama-jekiseni akuqala, abanye bahlatshwe yodwa abe-Johnson and Johnson, abanye abe-Moderna labe-Pfizer bahlabe ezimbili. So kule nkuthazo yokuthi bahlatshwe esithathu.
Amajekiseni khonapha eMelika akhona, kodwa abantu abaningi abafuni kuhlatshwa. Kungani kunjalo ngokubona kwakho?
Mina ngibona ngani abantu abangafuni ukuhlatshwa vele baningi labo kakhulu. Abanye ingakhangela lapha sibili kwelemelika ukuthi kungakabi noma lelo mkhuhlane lo we-COVID-19, kuyinkuthazo nje ukuthi abazali bahlabise abantwana amajekiseni lawa navikela abantwana ukuthi bangaguli. Abaningi babevele besala besithi abahlabise abantwababo, kuphuma imibiko yokuthi amajekiseni wona lawana ahlatshwa ukuvikela abantwana, abanye besithi yiwo abangela umkhuhlane kumbe ngithi isimo okuthiwa i-autism ebantwaneni. Kade bevele bekhona abaningi abantu lapha kwelemelika abavele bengafuni into zona ezizokuhlatshwa lawa ama-flu shot, vele kade bengafuni. Kodwa okunye kwasekusengezelela ukuthi abantu bathi abafuni ukuhlatshwa. Ngibona ngani ludaba lokuthi umongameli owayebusa owayekhokhela leli lizwe umnumzane u-Donald Trump laye kungani ulesandla kulolu kudaba lokuthi abantu bathi abafuni ukuhlatshwa. Kodwa kungasenani, nginethemba lokubana abantu bazaqhubeka belalela inkuthazo lalaba abangafuniyo, bagcine labo sebebona kuyinto enhle ukuthi bahlatshwe amajekiseni.
Kuyini ongakukhuthaza uZulu?
Mina inkuthazo engingayipha sibili sesikhangele khathesi ukumemetheka kakutsha kwalo umkhuhlane yikuthi abantu nje bengaphakama bayehlatshwa sibili. Ngikhangela njalo udaba lokuthi bakhona bona abantu abangafuniyo kade besithi abafuni ukuhlatshwa, kodwa abanye sebefelwe yizihlobo zabo. Khathesi uyababona bengani labo sebencibincibilika sebezisola ukuthi ingabe izihlobo zabo lezi esezibhubhile bezihlatshiwe amajekiseni ingabe zigule kancane zabo sina. Khathesi ungani sokusithi dlwe ebantwini labona ababalenkani nkani sibili, ungani sebengani sebencibileka. Ngakho ke lami ngiyakhuthaza ukuthi hayi bantu, asiphakameleni phezulu sihlatshwe amajekiseni la, sizivikele ngoba kulamuntu phela ongafuna ukuphila, sonke siyayifuna impilo.